Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 20 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi lamuhla uzangezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu.
Njengoba sizithiwe ukuphepha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga.
Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho?
Wokhathesi akudingi ukuthi ube lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikwenza thina ongonya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo, lokho sokungwendulo lokho.
Kodwa abanye bathi ibandla le-CCC lilazo ingatsha lanxa lisithi zadilizwa ukuze kungabi lempehla engenayo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu and ngijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC. Kodwa ngiwuphendule kanje, ukungabi lama-structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla. Kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma-structures. Wonke la mabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi lamuhla uzengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu. Sikhuluma nje oba abongi bathi kabayi emsebenzini lamuhla lanxa iholo lizakhwezwa ngokuphindwe kabili i-100%. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi abongi bazabuyela emsebenzini nxa kuphela uhulumende engabaholisa ngedola leMelika imuli uqolo imali edlula amakhulu amahlanu US$540 ngenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bengavumelani lesilinganiso sokukhwezwa kweholo labo, bazaqala baphe inkulumo ithuba andubana bathathe amanyathelo okutshengisela.
Imali yena kafiye emukelanga. Njengoba sizithiwe ukuphepha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga. Nanku phela sonke isikhathi ukukhulunywa ngemali yezisebenzi zikahulumende ubuya kuhanjiswe ufananise kuqathaniswe lale abathi i-TDL, i-Poverty Data Line, iyimali ekhomba ubuyanga kumbe sithi thina imele itholwe ngumyanga oselizweni. Singeke satsho-ke ukuthi ababalisike bakahulumende kumele bafaniswe lobuyanga. Njalo-ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment le phela bathi iwenelisa olokho emvele ngikuphila, ngingaza-ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni. Siwalileke lokho sathi thina ukuze ibhaskiti kambalisi itshengise ukuthi yena uvele usebenza nje, uvele uklasisithi thina yi-middle class. Asingeke samfanisa-ke lo myanga phecelezi singeke sathina ngophofo phezulu, njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class. kathi siyaqala nini sokusele iminyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehle khona ku-2030.
Kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo, lisibona njani? Vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitsha la enelise ukuya emsebenzini?
Yikho sisalile lesi silinganiso ngoba isilinganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi. Ngoba nxa uthena 100% of 18,000 utsho ukuthi ngiye ku-32,000. Ngenye indlela utsho ukuthi ngisuke kulokhana engukuhola ekuqaleni lapha imali yaqala i-18,000 ilingana le-$100. Namhlanje i-36,000 ilingana le-posa ithi mina ingana le-$50 kumbe ngithi mina $33. So ngenxa ye-$33 imali uthanda ukuzayihola nxa ngisisebenzi kahulumende esiphansi iyanapha. But nxa engumbani sokuthiwa ngaqala $61 isingikhupha engizwenapha phezu kwemali kade ngiyihola ngoba ebeku-$175 kuhlanganiswa lalenye edinga ama-US dollar ngomatch ibiyimali. Kodwa khathesi akuselutho ngoba nxa uvelusithwe na-100% ungaze wafake abe ngangama-percentage nxa evele imbolo oqala kuyo iphatha ayikwesi ndawo. Yikho phela esikwaleleyo ukuthi hhayi kasiguqukeni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumende sisukela ngaphi indima yakhona lapho esiyihlaba khona vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na kumbe vele sesayincephisa sayenza kancana. Yikho kuyeosokubuyele nabo bayehlanganisa imibono njengohulumende baphendukele mpendulo bathe bona mhlawumbe ngemva kweviki bangaza le mpendulo.
Manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo lizathatha nyathelo bani? Sizabona na litshengisele.
Okokuqala Kristi kakuhlezi ukhulunywa ngokuthi sizavele sithwale into ngasingakaqedi uulo. Angithi ukuthi okudingize ngithi mina siyathuza kusesehluleni sokusekuhlula ingqondo kwehlula le mbono kwehlula lonke imizamo kulabo kuthazi kunahazikazilekwe phela kukhale kwehlule ehlulwe ehlulwe hambe ayenqanda inkomo etshonye selusa xa ukuthi uvele usehlulwe. Kodwa kwamanje sithe ithuba lengqoqo ngakho ke umbuzo wakho ngamakafithani ngithi mina sizoyichapha lelo bholokho sesilitholile.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ezimtha. Ukungabi lengatsha zebandla ama structures kubandla le Citizens Coalition for Change kungabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho. Nyakenye umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba usedilize ingatsha zonke zebandla ezibalisa ubukhokheli, abasekeli bakhe, umgcini sihlalo lengatsha zaphansi phambilini kokubumba kakutsha ibandla le-CCC ngozibandlela. Lokhu kwathiya ibandla lilomkhokheli nje kuphela, labanye okuthiwa babambe izikhundla. Lokhu sokudale inkulumo abanye abafana lo wake waba ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo esithi leli bandla seliyingebhezi nje engasoze inqobe kukhetho ngokuswela ingatsha zebandla kumbe ama-structures ngesilungu. Sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi ingatsha zebandla ngamacebo endulo ngoba lezinsuku intsha ayifuni okwakusenziwa ngendlela zakudala.
Okokuqala siyazi ukuthi i-CCC yanqoba ukhetho olwenziwa inyanga ezimbalwa ezedluleyo ingelama-structure. So kutshengisela ukuthi i-structure ye iya isetshenziswe ukumobilize. Kodwa ungazukhangelisise ingqondo yabantu abantu abethu abalezi nsuku laba. Ngaba so laba abantu esingathi ama-post-nationalist political activists labana ababevama ukuhlala phansi kwesihlahla bekhulwa ngokwezabo, bekhulwa ngokwezana, beyiziqindiqindi kumbe ama-structures izigabagaba. Khathesi sekungathi sebengabantu abacabanga ngesingathi ngesikhiwa i-brand ukuthi kanti i-brand lethu ayi-CCC khanya into ethandekayo. Bayakhuluma ngakho kuma-virtual media, kuma-WhatsApp, kuma-Facebook, kubo-Twitter, kubo-TikTok, bayakhuluma ngakho.
kukanti ke istructure manje vele yona mthetho wayo into evele esetshenziswa ukuthi abantu bahlale bekhulume ngokomhlangano wabo bemobilizana beqoqana besiyavota akusadingi ukuthi kube lento enjalo kade singoba sokule brand politics ye abanye aba izikhuca mfundo zingathi khona hachi istructure iyancedisa umobilize kanti immobilization sisenziwa virtually so abafana abantu abethu laba abazukulu bethu abantu abethu laba kabasela sikhathi sokuhlala phansi bekhuluma ngokwe politics bephansi kwesihlahla sebekhuluma virtually sokuthi ukuthi nxa iCCC ile structure e virtual into engasebenza kwakhathesi
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kumbe okuthiwa i mobilization kungela ma structures kuyahamba njani
njengoba ngisicho mfowethu ukuthi ukumobilize kuthi ukuthi ukuqoqa abantu abanengi ukhuluma la lamalunga amaqembu ama political parties likhuluma ngokuyavota ngokubhalisa ama election ukuregister lokho konke sekusenziwa virtually abantu abethu thina baqeda isikhathi esinenge beku virtual ya into yokuqala so ukumobilize ngakho ukumobilize akusadingi ukuthi abantu bahlale phansi kwesihlahla bebhala amabizo kuma exercise book lokana yi post national politics a nationalist politics esingekho kathesi okwesibili ye kungenzakala ukuthi i-structure isetshenziswe ukuthi kube lamabizo phansi abantu bejelana ukuthi bayavota kodwa njengokubona kwami isikhathi sakhona leso sisedlula sokusetshenziswa i-virtual organization asiboneni futhi ukuthi nxa i-structure ikhona endaweni kayihluphi ukuthi i-infiltrate ngoba nxa bekwazi ukuthi uzibani ubani ulesikhundla bengafaka umuntu wabo umuntu olomcabango nje ngabo emnika imali kodwa nxa i-structure i-virtual ibulembu i-virtual structure guy bambeki it's not tangible you cannot infiltrate i-structure e-virtual so ngibona ngathi mina i-CCC ingaba ngcono okwakhathesi ihlale i-virtual okwemakhaya kungasetshenziswa enye izindlela kodwa kabaqale banqobe njengabalokhu abakwenzayo kathesi banqobe ngo-2023 sebezasebenzisa abantu bakhona abasebenzi besezikhundleni njengama-key contact persons okwakhathesi akudingi ukudubele lokuqoqana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikwenza thina ongonya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo lokho sokungwendulo lokho
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare lokho sikudaba lunye ukungabi lengatsha zebandla kubikwa kulakho bangela ukuthi bandla lesisi lingatholi imali yokusebenzisa kukhetho oluzayo ngoba amalunga aleli bandla engenelisi ukunikela imali ebhadalwa ngamalunga nyanga zonke. Sixoxe lo Senator Khalipani Phukeni owebandla le-MDCT ocubungula izombusazwe njalo. Saqala ukumbuza ukuthi ukungabi lengatsha lokhu kulomthelela na ekunqotshweni kwebandla lezombusazwe.
Ngikubingelele msakazi ngibingelele labalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu. Ndingijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC kodwa ngiwuphendule kanje ukungabi la ama-structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ama-structures wonke la amabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ama-structures yikho ubona esehluleka ake ngibeke kanje amabandla okuphumelela noma ukwehluleka kwawo ekhethweni uyakwazi ukuthi ukulinke lobu le strength sama-structures ukuthi balawo okunganani aqine okunganani lawo ama-structures angibuye kubandla le-CCC ibandla le-CCC lilawo ama-structures bayatsho ngempela bethi abala ama-structures batsha kwathini kwathini siyakwazi waye besitsho kanjalo angithi babheke lokhu abahlangane lakho ngemuva manje bese bebona ukuthi le nhlekelele le ingaphinde sivakatshele njalo kanti lo baba uchamisa laye usazama ukuthi afake i-culture entsha lokwenza okutsha so ebese sithi yena hayi silibandle litsha kwenza kwethu kutsha kodwa iqinisweni ama-structures balawo ma ufuna ukwazi ama-structures balawo that is why phela i-standing committee committee sabo sihlangana bayahlangana ubona ngathi bayahlangana ngoba bombana abavele kwe standing committee yibo futhi ababakhona ikubona ama structures wabo ku provincial level bayahlangana ubona kanjani bombana abantu ababephethe yibo futhi abasaphethe lamanje kusehla kusiya phansi ngenxa yalokho ama structures balawo kodwa basazama ukuthi bangayi ekhethweni angithi lo ngumbono wami njengomhlaziyi wepolitiki bazama ukuthi bangayi kunkomfa yabo ngoba bangaya laphana uyazi ukuthi inkomfa iyaxabanisana indaba zezikhundla and bangaba infiltrated kodwa ama structure ukuba lawo balawo
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kungela ma structures kuyahamba njani
balawo bona ma structures yikho ubona makungukuthi bayavumela baqoqe abantu benelisa kubaqoqa abantu ukuthi ama structures akhona eyinye research sibonise ukuthi ku by election abantu abavota ku by election aso bantu njengabantu abakuma structures and sibonile ku by election ukuthi bazamile ngempela ye umsebenzi wasekho ukuthi balwisane lezana kodwa sibone futhi iresearch le health nge Afrobarometer besithi mawukhetho lungaba namhlanje bazothola amavoti athe xaxa wedlula awezana so konke lokho nje ngisakubonisa ukuthi inkulumo yami liyane ama structures balawo ngiyitsho ngoba kukhona okubonakalisayo ukuthi ye wona nanka ama structures akhona ukuthi bethabala ama structures i PR abayisebenzisayo ngenxa yokuthi mabe bona boni text yalapha ba-operator khona babona ngathi kungabasiza ukuthi betho kanjalo ngoba babona ingathi umthetho lokunye lokunye kuyasetshenziswa ukuthi bavalelwe ukwenza kahle into zabo ze-politics baqhubeke njengabo bonke abantu beZimbabwe kodwa ama structures balawo yikho ubona bekwazi ukuthi bamobilize abantu ngendlela ababamobilize ngakhona ngiyabonga umsakazi labalalela emakhaya
Alo ke ngusenator Khalipani Phugeni oyibandla le MDCT njalo ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilo daba lokuthi uMo Blessing Ali owabulawa ngesihluku engaba wabulawela imali eyi $5 engamadola kwele Melika eyalahleka eBhawa lapho ayenatha khona labanye. Iphephandaba leNewsday lilo daba lokuthi umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezana uPF umnumzana John Baratsa uthi abasakhulayo baleli bandla bazahlasela amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change bengaqhubeka besenza athi ibudlwangudlwangu. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezulu. Abalaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lichakwane elikhulu. Plumtree esigabeni sakosiwo ukhanya ncunu. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje, ngabe kwenzeka nke ngibuza muze lendoda kumbela amadoda amabili uchuma lo believe ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona since umnangako wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe bashiya harare kumbe basho kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka kwe ngapha esayidi lethe mathebelelendi ngiqale nje emgwaqweni umgwaqo ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi ka government konke abantu bayakhala esimaye ngapha la ngapha bahlubeka nokuthenga nje idata nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana uhulumende kodwa abayanga busumanga lo muntu ethi development ikhona impela kulo kututuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngalipi lizwe ene bese sizwa uchuma ngabe kuthiwa kuya ngempendulo impela ukuthi uthi yena amakhiwa iwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushiwa apha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwapi lamakhiwa ase wise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo mpela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi amen kuleyo ndawo
basakazi dabalaleli be studio 7 ninjani okhuluma ngoPhilip Qiniso okhuluma eJohannesburg ekhaya selupane ejabhiwa ekana na indaba kaMnangagwa okuthiwa yileader indaba emangaza kakhulu ukuthi etshela abantwana from 5 years to 12 years abatshele ukuthi kumele bafunde bebe ngama scientist ukuthi balungise imbhobho yokudubula ama pharmacina okubhoma a leader a professional leader mpela umuntu ophelele emqondweni etshela umntwana osesikolweni ngaleyo nto leyo ukuthi umntwana akahlala esempini akahlala ezilungiselele impi akukho yini esinye isifundo engabatshela zona ukuthi abafundele zona ezibatshela ngezifundo zokuthi abalungise into zokubulala abantu beZimbabwe yahlupheka bafuna izwi lakhiwe yena ubhizi wokufuna izikhali kunye nedeputy yakhe leyo uThwenga la uThwenga manje na uhambile eSingapore uyofuna lezo zikhali lezo ukuthi azithenge lezo zikhali kathi zizobulala bade lezo zikhali zithengelwane ukuthini abantu kuyikubeda abantu beZimbabwe bayalamba abantu beZimbabwe bayahlupheka why should le imali ingazange yathathwa yase yadlungisa abantu beZimbabwe imigwaqo ifile imavodlovodo imigwaqo amagodigodi amapotholo why le mali ingathathanga yalungisa phakathi eZimbabwe isiyathengela abantu isikhali ithengela ukuthi ngoba kutheni utreatena abantu uthusela abantu ukuthi manje ngoba yena sekathenga izikhali ungathi phela kukhona la uThwenga na le president yakhe uMnangagwa induka abayithuze emqubeni ngathi kukhona nje ukuthusela abafuna ukukwenza ukuthi ngoba nabo sebesiyathenga izikhali bantu bakithi asibambaneni isitha lapho esikhulu yizani siye kube lokho sikhombana asibambaneni sikhiphele lesi sitha lesi esizani yiyo nje inkinga ekhona lapho phela nje akukho okunye okuningi into enkulu okumele ikhishwe yizani ngoba yiyo eyancindezela kudala namanje sancindezela ababengayiboni sebeyayibona
linjani balalela bahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abeCCC TCC ibandla elihle meleke ibandla elihle TCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesesenzakele ukuthi hayi silichayela izandla abafundi bema universities kodwa lati ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike bazalwa abangazange behambe ku strike ngoba istrike lesi besisinceda kungasenani izano mina ngabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga inkinga nansi strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangwazi ukuthi izinhlizweni zethu sistrikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni uhamba abayemsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababeruma behamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhlizweni zethu sistrikile bengagijimela ukuyabhala kumaphepha andaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini uIsaiah linabantu bezanu uIsaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izano PF isiyehlekile since 1980 abavusi bayo sebeze befana loNebukadnezar uNkulunkulu uzo uzondile uNebukadnezar wadla uTshani for 7 years izano isinguNebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu uNkulunkulu yajezisa ababusi sebesidla uTshani nxa usidla uTshani usuyinyamazana you have entered animalism away from humanity awusacabanga ezombuso kakahle ze political agenda awuselayo I social content awuselayo ama economic values ukuthi uzabusa njani lizwe awuselayo into okuthiwa economic integration awuselayo I religious respect awuselayo aba advise abantu bezano bachiyenini zani nge I triple C siyalinxusa ithi lina uyanini ngobunengi wethu ngezap ngezano lijoin elithule ebhokisi next year come 23 so ngaba lenguquko sizasukuma kube lenguquko siyevota kube lenguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlabezulu
Libukanjani endaweni zonke kakhulu kesibingelele abasakazi be Studio 7 siyabonga siyabonga kakhulu ba Studio 7 basakazi sibingelela kakhulu enhlangothini zonke ze lizwe lethu leli bonga kakhulu u 18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu lokhu ngihlale ngilame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo anti nabo mkhulu uhlele sasikhala ngalo lwezithupha lamabhedi konke lokho uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezo ncwadi asambeni ngokuningi sambeni ngokuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakampena uhulumende mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu asambeni ngokuningi akubhatalwa mali uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama ward 5 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalaphi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba nakho yena uvule ukuthi sibe lezincwa zethu asambeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asambeni kuzaba yinto ephelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ubamnangako asozabuye ezokuthathela isithupha sakho kodwa okusalayo zabule isithupha sakho siyabonga
lawo-ke ngamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika bekule micimbi etshiyeneyo elizweni lemelika izolo phambilini kwekhefu lanamuhla elokunanzwa ukukhululwa kwabensundu ababegciliziwe ilanga elithiwa June 10th ukucubungula okunengi ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele melika
ikhefu elibaluleke kakhulu ebantwini abansundu elizweni leli elesemelika ngoba islavery yaphela ngalolu suku njalo yilanga esiselebrate-a khona ukukhululeka kwabantu abansundu singathi ijeni esihanjiwe ngabantu abansundu inde ngoba sibone ukulwisa belwela amalungelo abo endaweni eziningi kusukela ngama-civil rights ngesikhathi sabo-Martin Luther King lapho umuntu omnyama wabengavunyelwa khona ukuvota njalo i-discrimination ingathi ubandlululo belulu kukhulu kakhulu kodwa sibona ukuthi hhayi sesike sagcina lathi sesilayo umongameli onsundu uBarack Obama and khona manje sino-vice president onsundu uKamala Harris kuyatshengisa kakhulu ukuthi intuthuko for abantu abansundu ilokhu isiya phambili esingathi thina igap yobandlululo iya ilokhu incipha phakathi kwabansundu labamhlophe so lilanga elibaluleke kakhulu elijajulelwa ngabantu abansundu bonke kuleli lizwe ngoba lilanga elikhombisa ukukhululeka kwabo and sibona iprogress kakhulu isenzeka ekuthini ubandlululo obelukhona alusekho ngoba sesikwazi ukuvota njalo sesikwazi lokuthi si-hold ama-position aqakathekileyo kuhulumeni
ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani balokhu bebandlululwa yini ikakhulu nxa sikhangela ukubana eliningi likhanya lilokhu liphila nzima. Bayabandlululwa yini kumbe ikukhetha nje impilo abayiphila?
Njengoba ngichilo ukuthi kuthathe iminyaka eminingi ukuthi abansundu bathole inkululeko lapha kwele America. Ubandlululo lona lalo luzothatha isikhathi eside ukuthi luphume ngoba abantu abaningi abesilungu bala lokho esithi prejudice. Bona basitshela ukuthi bona bali bangabantu abaphezulu kwabantu abamnyama, so noma imithetho isiyakhipha ubandlulilo esingathi legally ubandlululo into engase uvumelekile, even nasemsebenzini i-discrimination into engavumelekile. Kodwa siyazi kubana kule institutional discrimination lapho othola ukuthi basa balokhe besancindezelwa kodwa okungasekho emthethweni, sengathi nje i-discrimination enziwa ngabantu ade bejwayele ukuthi bona yibona abaphezulu. Ngakho-ke kusazothatha isikhathi ukuthi i-institutional discrimination ebonakala maybe endabeni zokuthi even kuma-credit, ma uthi uthenga indlu uthole ukuthi ma umuntu onsundu unikezwa i-interest rate ephakameyo ukudlula umlungu.
Hallo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.